election, ama-polling station asekhona. Eyasefakiwe lapho ongela ama-buildings khona ukuba ama-tent ezethu, amapolisa lawa khona khona kuda lima. Sikhali abantu bahambe bayevota kodwa kuyiqiniso yokuthi sike saba le program ekuthiwa i-road show kulipelasonto edlulileyo. Sibhoda kulezi ndawo lapho kuzavota khona sinaze bekulabanye abantu abade vele bengazi ukuthi kule-by-election. Khawumbuze mangali kanti lapha likhuluma nge-by-election kuyini lo sokho. So kwasithinga sokuthi kusho ukuthi abantu basebezilungiselele kodwa eqinisweni bakhona baya bangazi into. So ke sibona ngathi i-road show leyana ingasile ukuthi ivula abantu indlela abantu bakwazi ukwenzakalani. Kodwa siyakhuthaza abantu ukuthi abahambe bonke bayevota.
Nxa sesikhangela ama-polling stations lawo eseliwabona ukuthi akhona kulokuthula kulabudlwangudlwangu kumbe abantu abangabe besethusela abanye.
Ngiyakhuluma ngobulawayo ngingazi ukuthi wenzakalani kwezinye indawo emaphandleni kodwa kobulawayo kulokuthula asuyabona abantu nje abethusela abantu kodwa ukugange ingani ngikunanzelele la-transport abotza kodwa kulama-flash la befakwa ama-posters la afakwayo abantu abazavotela ukuthi onikeze indawo ama-posters lawa adatshuliwe loko ngikunanzelele amanye athole ukuthi nje asiyashonashona umuntu esuye sihlabahlabela phana ezitshe lapho kuleliso kuphela emlonyeni iwugange ngubonileyo khona ukuthi abantu sebakhuthaza ukuthi abafundi ukuthi ngakuthiwa kule election bahloniphe bahloniphe lo mthetho ungabamba isiposta umuntu abuyevotela umfundi akulilungelo lakho awusubonakala usithemba ngamflaza abanye abantu kumbe ngama-posters khona kubana yikuganga akukho emthethweni lo muntu engabotshwa nxasho lenganazelelwa abantu uyangena ejele so siyakhuthaza abantu ukuthi bangakwenza khona ngomkhuba omubi.
Ukhulume ngabanye abangaziyo ukuthi kulama-by-elections lilokhu likhathazekile yini njengabahlali bakobulawayo ngohlelo lwe-delimitation ngenxa yabantu abalutshwana ababhalisele ukuvota?
Kuyadanisa ukuthi sinaze ukuthi iBulawayo lezi yindawo emathebeleni ethu ngoba kakhona kulale mathebeleni sikhangelele ukuthi layo ibingekuseni. Okudanisayo ukuthi abantu laba sebethe bahamba babhalisa ukuba nabathole ithuba lokuvota bangene ku-voters roll. Iinumber zethu zikhanya zokuziphasi kwezinye indawo khona bawubulawo lakwezinye indawo emathebeleni. So ke nathi njengezakhamizi silohlelo iqakathekile lama-city organizations zabe sithathana khona lezi zethu ukuthi abantu abahambe bayevota bahambe bayebhalisa ukuvota ngathi sikhuluma kanje lanxa ibhisi yana yedlula kodwa abantu sosibaencouragesi abahambe khona ngale famona bayezama ukuthi labo barejiste khona hayi kwenzela ukuthi kungabi lohlupho ngoba nasingananzelelanga kule ngozi yokuthi singagcina silahle ezitama ama-forces even khathesi kulivike phelo besile-road show sihamba sikhuthaza abantu ukuthi bahambe bayevota ku-by-election kodwa kunyabesikumqoka bekuyukuthi abantu ababeleqinisa ukuthi bayarejistandala ukuvota njalo siyathaba ukuthi sizakuthiwa kule ndaba yezithupho ezizathathwa kanje sikhulumente ezakhupha ama-centers efake izithupha ukuthi akanti bathathe izithupha so sikhuthaza abantu abasha bathathe izithupha besuthatheni izithupha bahle bahambe straight bayerejista ukuvota lokho siyakukhuthaza kakhulu kwenzela ukuthi imakebeleni engalahlekelwa ngamanye ama-constituents.